Mnumzane Nkomo, kunzima ukuphendula umbuzo wakho ngoba kakuthembisi nxa zonke njalo sinanzelele kakhulu ukuthi yebo thina abanye sesiye sasho ukuthi besile sifisa ukuthi ngabe umnumzana uTrump uyanqoba kodwa ke kayisikho ukuthi sikhangela umnumzana yena ngokwakhe njengomuntu bese ngathi phicele ngesilungu his persona or his character sikhangela asekwenzile nxa sesisiza kwezomnotho ngapha yebo kunengase kukhulumile ngathi kuphuma endleleni kodwa nxa sikhangela nje ngezomnotho umbona ukuthi umnumzana uzamile kakhulu ngoba oqhakathekile ngumnotho ngaphandle kokuzwana kobudlelwano bethu thina singaliphicele ngesilungu i-social fabric yikho sikukhangela kakhulu ngoba abantu abaningi abangamthandeli khona umnumzana uTrump indaba ye-racism leyi singaze sithini ngibona ngathi angeke kususe iqiniso eli ngelokuthi lona umnumzana uTrump nxa kusiza kwezomnotho uzamile sibili yikho sisiyamkhethela khona kodwa ke hayi kasazi asijabulanga kangako ngoba ungathi ngutshikile obhanqa
Abaka Biden ithwala bathi uTrump wathola umnotho uvele uqinile ulungiswe nguObama.
Imbono vele izohlala sehlukana kodwa nje kasike sikukhangelisise kahle kungela bukhethe uzanazelela ukuthi kuma company la wenza iproduction amaningi kade kule mpahla eziningi kakhulu ezibuya kwamanye amazwe ikakhulu ezwekazi leChina umnumzana uTrump wakuhluthu nalokho wayiletha lapha leyo msebenzi lawo makampani kuningi esokusenziwa lapha ekhaya akade kuqala sikuthenga ngaphandle angiboni ukuthi umbono wabo lo ulesi sindo kangako noma engathandeki umnumzana uTrump ngecharacter yakhe kasingamhluthuneli akuzamileyo ngendaba zezomnotho